Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 8 ngombimbitho 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza saseWashington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini kuinternet kuwebsite yethu ethi www.voandebele.com. Elingali tshona njani izulukandaba kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi yeZCTU ithi amankampani adlula amachumi ayisikhombisa ehluleka ukuvula kuphela ikhefu lekhisimusi. Ingxabangxoza iyaqhubeka ebandleni leMDCT kulandela ukumiswa ebandleni ukuba lilunga kukamgciningcebo umnumzana Elton Mangoma izolo. Lezi ngezinye zenhloko zendaba esilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje konapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi amankampani angamachumi edlula isikhombisa i-75 kawavulwanga kulandela ikhefu lekhisimusi. Lokhu kutsho ukuthi izisebenzi eziyinkulungwane ezithoba minwe mibili i-8,000 zasala zingelamsebenzi ngenxa yalokhu. Lokhu kuphume kucwaningo olwenziwe yiZCTU olukhomba ukuba kulezibonelo zokuthi amanye njalo amankampani alakho ukuvalwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umongameli weZCTU umnumzana George Nkiwane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esakutholayo kulabo abasinika nje abakutholayo kumasektha zabo yikuthi kulama-kampani zangu-75 avalayo ngemva kwekhisimusi. Asavulanga abantu bakwikhisimusi bedebe ukuthi hayi sizivela kwikhisimusi sizavuyela emsebenzini yethu. Bathola amagede evaliwe, amakhampani sevale ukuthi akusela msebenzi. And umsebenzi abantu abalahlekelwa imisebenzi sitela ukuthi bafika ku-8,000.
So-ke lokhu ubona ngazani nxa sukhangele kujoni?
Kuthinduveko kaDube ukuthi ubone ukuthi abantu vele sebengene endvekweni ukuthi sibe sidlele abantu bavele bayadubeka besebenza. Singayo singasasebenzi ungasela lapho ozakhangela khona ukuthi nedube nizathola kubheka emva kwenyanga ezimbili ezintathu. Ubuyanga vele sobande okumangalisayo abantu sebehawula. La ngaze hambe ezitridini khonapho ngaze emakhaya la uyazibonela nje ukuthi abantu bayahawula.
Kodwa-ke awuboni ukuthi inani leli lingaqonga elabantu abalahlekelwe imisebenzi njalo lamakampani avaliweyo?
Konke nje kuthengisela ukuthi vele ama-numbers ethu azakhwela lizaqonga sibili, yikho sibili. Amakhampani amaningi azavala imisebenzi eminingi izalahleka, abantu azamfika imisebenzi and ubuyanga kuzabeleko yisanda kusaphambili.
Pho-ke kujoni nxa sokukhangela-ke isimo somnotho weZimbabwe?
Uyazi into ezise uhlungu babadube ukuthi iZimbabwe lilizwe elinothile lona njengelizwe, but kuthi kumbe singathi i-political situation yethu ayisancedisi ukuthi abantu bakholise kumele bakukholise ngenxa yokuthi bale notho yabo njengabantu beZimbabwe. Imithetho esayifakayo lokwenza kwethu khonokho ukuthi nje sina sikhangela ukuthi sekuphaka kuphela, singakhangela ukuthi abantu kumele bazikholisele basuthe bakholise ubuhlale belizweni labo. Hhayi, angiboni ukuthi intsha lethu kathesi.
Lo-ke ngumnumzana George Nkiwane, umongameli wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU, ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Ingxabangxoza iyaqhubeka ebandleni leMDCT kulandela ukumiswa ebandleni kukamgciningcebo umnumzana Elton Mangoma izolo lidale leNational Council. Umgcinisihlalo waleli bandla esigabeni seMathebeleland North umnumzana Sengezo Chabangu ubikwa engomunye osemiswe ukuba lilunga leMDCT kodwa ulandule limbiko kungxoxo esiyenze laye.
Akulalutho olutshintshileyo ngani ngoba iqula leMathebeleland engilikhokhelayo lokhu linjalo. Sizabe sisenza ke inhlelo zebandla kuyona le iviki, sizabe siqhubekela siya phambili ngohlelo lwebandla siqinisa esingathi thina ngama-structures ethu. Okwenzakale ku-Special Council angisiyo sikhulumi sebandla kodwa engifuna ukutsho ukuthi siphakathi kokunzima njengebandla kuzafuna sibili amadoda labo mama ukuthi baqine ngani ngoba ncase bengasaqinanga kuthi ukuthi phambili kunzima indaba yethu eMathebeleland ayingenanga ngani bekulezinye izindaba ade zikhona ezingaphambili kodwa kwaziri ukuthi abantu beMathebeleland kumele bame lapha esabachiya khona sizavuya sesizobathatha sesizokhulumisana labo lapha esibachiye khona bangatshintshi banganyikinyeki bame khonapho lapha esibachiye khona sizinkokheli zabo ezisindebeleni ezikamthwakazi asizange sitshintshe njalo asisoke sitshintshe sizabe sisoke silabo ebunzimeni lekufeni lekuphumuleni lekuhleni asizange sibe sibathiye sizabe sisoke silabo kodwa sizabe sizabatshela iqiniso ukuthi kwenzakalani ebandleni
ye manje isinqumo esake sathathwa ke sokubana emhlanganweni lwani wayenziwayo singasakhulumile we-National Council lisithatha njani
hayi lokhuyana kulungisiwe liqula leli standing committee umnobhala jikelele uyibhalile ulogwalo olubhalileyo engabhaleli iqula leMathebeleland kodwa ebhalela wonke amaprovinsi leziprinti zawo ama-district ukuthi ibandla leli alingeke lanyikinyeka nxa lilokhe lilandela isisekelo sombuso njalo lokhu kwenzakalayo okuphose okwenzakalayo eMathebeleland kakukho emthethweni abantu bangaze bavumelana lakho ezigabeni zakho kusenzakala ngoba kuyabe kungekho emthethweni
lo-ke ngomnumzana Sengezo Jabangu Inhlanganiso ezizimeleyo zithi izizalane zeZimbabwe eziningi zilokhu zingakazwisisi ezinye inhlamvu zesisekelo sombuso esitsha. UGibbs Dube Studio 7 uxoxele esiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation engenye yalezi nhlanganiso ezizimeleyo umfundisi uSenis Banda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Wayevele uvunyelweni ukuthi nxa abantu sezivumile iconstitution izalotshwa kwenziwa izingwalo eziningi ezizangena ebantwini kuzakhamizi zingene ezigabeni ezehlukeneyo emakhaya ezikolweni ukuze abantu bebekwazi amalungelo abo kodwa siyananzelela ukuthi uhulumende uyafihlela abantu ukuthi bebekwazi ngokuyekela ukuthi akwanisa ukuthi enze izingwalo zibe ziningi zingene ebantwini sikubona lokhu kungani wenza ngabomo ngoba wenzela ukuthi nxa abantu bengakwazi baba yizithutha ukuthi abakwanisi ukuthi bona bakhankasela ilungelo labo elivele lunalimumethwe yi-constitution abantu abalivotelayo njalo siyabona iphutha elenzakalayo ukuthi abantu abaningibamba bavota bevuma isekelo lesesitsha kodwa babengazitholanga isikhathi sokubala lokubakwazi ukuthi kathi vele sona simumetheni ngakho kunomlando omkhulu kakhulu ukuthi abantu bezimbabwe bebekwazi ilungelo labo eliphakathi kwesisekelo sombuso esitsha
singathi-ke hlanganiso ezizimele zodwa ziyenzani ngalolu daba
sinabaningi kakhulu thina ngikhuluma abasemabandleni sesiqalise ukucabanga ukuthi kungangcono siqalise ukuthatha lesi sisekelo sombuso senze sibe lula ebantwini ukuthi abantu bekwanise ukusibala kube lula abantu bakwanise ukusizwisisa njalo besicabanga lokuthi singesi izinto eziningi ezingenza ukuthi abantu kalula ukuthi isisekelo sombuso simumetheni ngasikhangele amalungelo oluntu manjalo sikhangele izinto eziningi siyabona ukuthi kulezi eziningi ezangenayo eziphathelane lelungelo lokuthi umuntu akwanise ukudla angalambi ilungelo lokuthi umuntu athole amanzi angalangcekeza amanzi angasoze abagulise ilungelo lokuthi umuntu aye esikolo siyabona ukuthi kathesi nxa sikhangele abantwana baxothe ezikolo abaningi ikanti isisekelo sombuso sithi akulamntwana ongamelanga athole ilungelo lokuyafunda esikolo so ziningi izinto ezokuthi abazali izakhamizi abantu bangakwanisa ukuthi bethi hatshi kukhona isisekelo sombuso njalo mina ngifikelwe yiso. Kodwa enxa udabala lwazi lolu, kuningi lapho isikelo sombuso singathi silethwa phansi kumbe asilandelwa. Kodwa abantu enxa ukuthi abakwazi, abakwanisi ukuthi bemelane lohulumeni kumbe namakhansi labo kumbe nama-member of parliament abamele.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda weZimbabwe Institute for Social Transformation.
Nesonto maviki wonke silethulela uhlelo esilikhethele zona.
UChris Gande bakithi uyangichaza.
Tumelani ingoma zenu ngeWhatsApp ku 202-465-0318. Esilikhethele zona ku Studio 7 maviki wonke ngesonto.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba ke kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-5940 la ku 15455 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet ku Kelly ethi www.studio7news.com. Ngiphinde njalo ikheli yethu www.studio7news.com. Okwamanje ke balaleli sengilichiya ezandleni zikaMthembu Zithembayo uGibbs Dube esethulela uhlelo lwethu lwezabatsha.
Namhlanje ke lo mnumzana Melus Khumalo yena ongumhlabeleli weZimbabwe.
This song is a special dedication to those who have suffered and those who have lost relatives and friends through the disease cancer.
Baba Khumalo unjani?
Hayi ngiyaphila baba Dube, linjani lani?
Hayi siphilile, kunjani khona ngapha?
Hayi ngapha kuyachisa chisa kodwa hayi kukhanya izinto zikahle. Yeah, siyabonga kakhulu.
Sitarika vatairo. Baba na maindo kupembera. Vakatita netariro.
Yeah, akubingelele uZulu baba.
Injani mahlabe Zulu, hayi ngiyathanda njalo ukuthi sengiphendukile ngibingelele kakhulu inti linjani nani, mina ngiziphilele.
Yeah, awubonike ikho kufunakalayo khonokho ke Melusi. Akusitsheleke ukuthi ukhanya uledlala delija lithungani.
Idlakade ngiphumisileleli ensukwini nje ezidlulileyo lithiwa ngithwele kanzima. Likhuluma ngecancer actually ukuthi umkhuhlane lo ngumkhuhlane osukhona uvamile subonakala. Akusafana nendawo kuqala lapho esasithi thina hayi umkhuhlane lo ngumkhuhlane wamakhiwa. Sesakhula sasisizwa ukuthiwa umkhuhlane we-heart problem, umkhuhlane lo we-cancer umkhuhlane wabantu nje abangayisibo bakithi amakhiwa, umkhuhlane onganumbe ulethwe ku-Africa, so to speak. Njengokuthi i-AIDS azakade isazakala ukuthiwa yinto umkhuhlane wabantu abamnyama. But ngiyakhuluma lapha ngithi hayi bakithi umkhuhlane lo owe-cancer umkhuhlane osukhona uyabulala, umkhuhlane okhona ovele ukhona uyabulala. Asitshintshenini indlela esiphila ngazo, asitshintshenini even ngento esizidlayo. sithangise nxa kuyukuthi singabona okuntu esingawujayelanga ukubona emzimbeni sigijime sethinkebu siyedinga sihlolisiswe selatshwe nxa kuselatshwa ya kodwa yilize ngilalo
nge sithathe ikhefu kancane
lo umsakazo we-Studio 7 lilalele kuhlelo lwezabatsha lilo Gibbs Dube.
Namhlanje ke lo mnumzana Melusi Khumalo yena ongumhlabeleli weZimbabwe. Ye akusitheleke ukuthi okwenze wahlabela ngalokho kuyini.
Yikubona babadube ukuthi abantu bayakhangelela phansi kumbe ngathi abantu abakuthathi ngendlela okufanele ukuthathwe ngayo okungumkhuhlane lokho kuyimvukuzane. Abantu babona nje umuntu segula esephela esifa bengawazi beleke besithi hayi asambe endaye enyangeni asambe endaye ngaphi you know bengakhangela iqiniso ukuthi hayi kulomkhuhlane lo othiwa yi-cancer. Lapha nizama ukufundisa abantu nizama ukuthi nitshele abantu ukuthi hayi bakithi sesibonile abantu besifa nami sembabonile abantu besifa bebulawa umkhuhlane we-cancer ngithi mina kumbe ngathi umkhuhlane lo wemvukuzane ngithi hayi bakithi asincedisana nani sitshelani besazane abantu belungiselele behlale belungiselele bekhangele behlolisise ngamadokotela belatshwe isikhathi sesekhona.
Kodwa nxa sukhangele-ke ubonazana abantu bayithethe njani-ke ingoma yakho le?
Ayi iyamukelekile kakhulu ngingathi ile beat ngesikhiwa edlalekayo bakwanisa ukuthi beyinjoye ingoma le njalo behlabela along bekhuluma ngelokhu eza nge-seriousness kumbe ngathi ngobukhulu ngokubudlwa ngudlwa ngobusemkhuhlaneni wona lo cancer bayamukele sibili hhayi ngingathi angisoli lokhu namhlanje ngizabe nisiya elokhu eza ene-FM ngikhuluma labo ngibatshela futhi abantu kukhanya bayithandile.
Ye isikhathi sethu yisesingane sasidliwa ngumangoye ungatshelani-ke uzulu
intshanini ama-lifestyles liphile impilo ngathi edambulekileyo hambanini liyekhanyelwa nxa kuyukuthi uyahlolwa after 6 months kumbe uyahlolwa ngomnyaka hambani liyekhanyelwa ungabona uloku likhubanyana ongalizwisisiyo kumbe ungezwa kulobuhlungu obuthile ongabuzwisisiyo hambe uyehlolwa.
Ye siyabonga kakhulu ke mnumzana Khumalo khona ngapho ke eHarare olivalelisemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale hayi ke kanti singaqhubeka ngohlelo lamhlanje fowethu ngiyabonga.
Sibonge ke uGibbs Dube obesethulela ke uhlelo lwethu lwabasakhulayo uhlelo lwabatsha hayi welela ngelihle ke mnumzana Dube olivalelisa ke igama lami nguChris Gande lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kuKelly ethi studio7@voanews.com igama lami nguChris Gande lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.